Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu te ona mugela emoyeni ngomvulo mhlaka 8 kuNhlolanja 2021 nguntunga milenkumo endaveni zekuseni lamhlanje
kuvaliwe njalo kule lockdown abantu abaningi abasebenzi basebenza kwi-informal sector sokunzima kakhulu
uzulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka
kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi into okufuze ukuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani
Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-Grade 7 isitholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu 65 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,552. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,326. Inani lababanja lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku liyehlanxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. Ele South Africa lona lazise izolo ukuthi selimise uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni eliwathenge kunkampani AstraZeneca ngoba uphenyo olwenziweyo luveze ukuthi umuthi lo awuvikeli ngokupheleleyo umkhakha we-coronavirus omutsha otholakale kulelo lizwe. Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-Grade 7 elotshwe enyakenye izatholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Isilinganiso sabapasileyo sehle sisuka ku-46.9% ngo-2019 saya ku-37.11% nyakenye. Kulezikolo zemaphandleni ezifika phose amatshumi ayisishiyagalolunye 88 ezigoqela isemathebelelendi ezehluleke ukuthola ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi into okufuze ukuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani ngoba umhulumende esithi asiyomlando wakhe kwakungumlando wecorona kodwa ngoyohulumende wathi abantwana bebhala ama-exams bebengafundanga. So mbona ngazathi uyabe balekela i-responsibility ngoba ngathi bayebhala abantwana uma wayesithi bayebhala lekwazi ukuthi bebengafundi wayesithi bayabhalana. Bese kubuya udaba lwezikolo ikakhulu emaNdebeleni ukuthi izikolo zibuqamama lalapho abantwana labantwana bahamba imimango belanda isikolo ngenxa yokuthi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi ilizwe ngemva kukazibuse ilizwe lithuthuka emaNdebeleni kwakungalantuthuko ngoba kwakule genocide yenziwa ngohulumende. So because akukabi le ndlela yoku-addressa that thing nguti iMatabeleland ndi abuyele muva ngentuthuko so abantwana bahamba imimango enye into sizayikhangela kakhulu ukuthi kanti bona vela ababalisi bazuza okungabanikeza umfutho ukubana befundise yini ngoba ababalisi bengatholi imali enelayo engabenza be discharge umsebenzi wabo ngokuzinikela ngoba be demoralized obvious akusoze kuphume lutho so mbona ngazathi konke lokho kuhulumende engathi corona kodwa i-education yethu iya isiwa ngenxa yokuthi abaqeqeshi babantwana abakhululekanga akukho okuba okumamotivator and konke lokho it has nothing to do with the corona and lakathi abantwana bafunde akula effort yokuthi kungenziwani ukuthi befunde ngoba ilizwe lethu selabuyela emuva kakhulu.
Bakhona abathi abantwana abangaphumelelanga kumele babhaliswe kakutsha. Kungaba indlela enhle yini le?
Abantwana ungazi bebhale kakatsha, umbuzo yokuthi njengoba umnyaka uthwasile bafundile yini. Ungakhangela abantwana umnyaka ophelileyo wonke kabafundanga, lakathi umnyaka suthwasile abafundi. So ungazuthi bebhala kakatsha, umbuzo yokuthi babhala kuyini asebekufundile. So mbona ngazathi kufuze sikuvume ukuthi abantwana kabafundanga, they were not ready for their exams. Abantwana abafundi, they are not yet in a position ukuthi bebhale. Ukuthi bebhale befeyilile befeyiliswe ukuthi abafundanga sithi beyibhala kathi bengazange befunda kuyaphuma the same result.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Iningi lithukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impupho lamafutha okupheka. Umphathintambo obona ngezokuthengiselana unkosikazi sekayinzenza utshele umsakazo we-ZBC izolo ukuthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka kubangelwe ukukhwela kwentengo yamafutha angakalolongwa kuhle aphelela aziwa ngokuthi i-crude oil wona athengwa phandle kwelizwe njalo asetshenziswa ngamankampani eZimbabwe ngisa amafutha okupheka. Unzenza uhlekwe ngabantu abanengi besithi akula budlelwano phakathi kwecrude oil yezimota lamafutha okupheka. Kodwa ingcwethi kundaba zokulungisa amafutha umnumzana Busisa Moyo uchasise ukuthi unzenza uqondile njalo uthe ubekhuluma ngecrude oil elungiswa ngokuchola indumba zesoya beans. Uthe amafutha la athengwa kwele Argentina lapho kulezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi. Izano PF yona isola osomabhizimusi isithi bakhweza intengo mahlayana nje. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ukukhwela kwezinto kubanga ukuthi umkhonomi vela usebenzi kuhle i-production ayisekho. Ambona ukuthi osomabhizinisi bakwenza ngabomo khona lokho. Lawo bazama ukuthi bephile benze inzuzo. Kodwa isimo selizwe sinzima kakhulu. Ikakhulu esikhathini sona lesi izinto zidula. Kuvaliwe njalo kule lockdown abantu abaningi abasebenzi basebenza kwi-informal sector. So kunzima kakhulu. Kusuka kunzimele kakhulu labo vela abaswele.
Bakhona Nkomo abathi uhulumende kumele aphoqe osomabhizimusi behlise intengo lokho okuthiwa ngama price controls ngesiNgisi. Kungasebenza yini lokho?
Ama price controls asebenzi ngoba bengabisa ama price controls izinto zizanyamalala zitholakala ku black market sezidula. So vele problem yokuthi akula production yaneleyo eZimbabwe, le economy ayisebenzi kuhle. Kumele kulungiswe i foundation ye economy yakhona ukuthi sikhangele ama symptoms, singene sikhangele imbangela yokuthi ingani vele intengo ziphezulu, ingani umkhono ungasebenzi kuhle, kulokuthi sikhangele nje isithelo, kumele sikhangele imbangela.
Umnumzana Dumisani Nkomo uhlaziya ezombusazwe. uke waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye yena obotshwe izolo ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla kumbe kusasa. Ukagonye wetheswa icala lokuthengisa umhlabathi eHarare laseMashonaland East ngaphandle komthetho. Udaba lwabantu abathengisela uZulu indawo zokwakhela izindlu endaweni ezingalungelanga ukuhlala ludaba oluhluphayo kulezinsuku. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Ukagonye nje inhlanzi encane esifuleni sezano PF esamaland barons bakhona onyasha chikhwinya esibaziyo abadumileyo ngendaba zamaland lezi kodwa siyakwazi nje bazihambela nje baziphilela bayabhadala imali njalo bayaprotectwa izano PF. So izano PF kayizimiselanga ukuthi ilungise udaba lwamaland barons ngoba siyakwazi ukuthi yikho abathola indlela abayisebenzisayo ukuthola ngayo imali nxa sebefuna nje ama-fundraise njalo nxa sebefuna ukuthi babhadale izinto zabo ngesikhathi sama-elections. So hayi yikudlana ngesikhathi.
Ngeke yini sitsho ukuthi kuveza ukubana amapholisa azimisele mpela ukulwisa inkohlakalo njalo abopha ngitsho lamalunga ezanu PF.
Amapholisa siyawazi ukuthi vele ahlezi ephonga ubopha-bopha nje wokubopha-bopha nje begijime bengabopha umuntu bagijime baye kwa-intatheli zendaba babatshela ukuthi sesibophile umuntu kodwa ukucina kodaba lwakhona sibone ukuthi nje luyacina luphele nje luchabalale kungelangitshelwa kujeziswa kumbe mhlawumbe ukugwetshwa komuntu. Sibebangaki abantu esibaziyo ababotshiweyo besephiswa amacala achiyeneyo kodwa becina bephongukuyekelwa behamba. Sesingakhanyela nje ukuthi abantu ababotshwayo abavalelweyo ngabantu abangela macala njalo abantu abangawonanga lutho abantu abafana nabo anani abangelanto inkinga abazenzileyo kodwa isigebengu nanabamaland baron nje betshiwa nguhulumente behamba. So yi-window dressing leyenziwayo ngamapholisa yokuthi sebebophile ke umuntu.
Kungenziwani ukuze udaba lwe-corruption udaba lwamaland barons lolu luqedwe?
Uhulumende kumele azimisele ukuthi ahlanganisane lendaba ye-corruption ngoba konke lokho kubangelwa yi-corruption njalo konke lokho kubangelwa ukuthi abantu laba babe namandla benyathele ukuthi bona bangabantu bezano PF ngoba akula land baron engayithola engaso ezano PF. So nxa bona njengeparty bezano PF benika abantu ukuthi babaphe i-protection uZulu uzahlala nje ehlelwa izimali bethengiselwa ama stains abe esendaweni ezihamba amanzi o ezigeleza amanzi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ibandla leMDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selivumele oxotshwe kusikhundla sokuba ngumqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Abednego Bebe lonkosikazi Dorcas Sibanda ukuthi baphenduke kuleli bandla. Upepe uxotshwe phambilini komhlangano weCongress ngompalakazi lapho leli bandla elakhetha khona uMonzora ukuthi alikhokhele. Kodwa uPepe utshele iStudio 7 ukuthi kazange acele ukubuyela kuleli bandla njalo kafuni vele ukuba lilunga lalo. IMDCT iguqule isisekelo sayo njalo ngempela sonto yavumela umnumzana Elias Mutsuri ukuthi abe ngumsekeli kaMonzora wesibili ngemva kukankosazana Thokozani Kuphe yena othi kamukeli ubukhokheli bukaMonzora. Sibuze isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuthi uMakhuphe uza kwamukela nalokhu.
I-National Council yokuqala ngomva kwe-Extraordinary Congress yiyo yodwa elamandla okwenza utshintsho kusisekelo sombuso webandla. Ngakho ikwenzile lokho. Akusekho-ke emandleni kamama uKhuphe ukuthi ale ukuthi lokho kwenzakale noma noma ubengafisa ngoba kuyenziwe yi National Council ekade ihlezi ngamandla langegunya ele extraordinary congress ngakho ke kuyenziwe intando kaZulu kuyenziwe intando yabanengi wonke umuntu olandela imithetho yebandla osebenza ngedemocracy ukhangelelwe ubana akulandele lokho akunanzelele lokho ukubana sesilomsekeli kamongameli owesibili ongubaba u-engineer Elias Mutsuri.
Ubaba Bebe lithelina wacela ukubana avunyelwe aphenduke kubandla njalo lithi selikwenzile lokho selimvumele kodwa yena uyakulandula uthi kazange acela ukubuyela kubandla leni.
Mina engikwaziyo yikuthi ubaba uBebe waba lenkulumo lo baba upresident weparty uDouglas Monzora etshengisa ukufisa kwakhe ukubana abe ngumuntu ophendukayo njengelunga lebandla emhlanganweni lokho kwethulwa yireport kumbe ngumbiko kapresident kuNational Council njalo kwaba yinto ibandla elenza isinqumo sokuthi ubaba uBebe lo mama uDouglas Banda labo bonke abangafisa ukubana baphenduke kumele bavulelwe iminyango ukuze baphenduke ngakho ngilesiqiniseko sokuthi umongameli ekukhulumeni kwami laye ukuchilo laye ukuthi waba lengxoxo lobaba uBebe eyabafisa ekuthini ubaba uBebe ungumuntu ofuna ukuba aphenduke emhlanganweni.
Njengoba lisithi usephendukile uphenduka engubani kulesikhundla yini alaso?
Ubaba uBebe uphendukeni kwakhe usephenduka elilunga lebandla le Movement for Democratic Change akaselaso isikhundla leso ayelaso ngoba ngezehlakalo esizaziyo azitshintshanga izehlakalo kodwa nje uvunyelwe ukubana abe ngumuntu ophendukayo ebandleni njengokuxoxa kwakhe lo baba upresident emazisa ukubana uyafisa ukubana aphenduke ubaba upresident wasekwethula ke kumbiko wakhe kuNational Council.
Isiyazi ukuthi kulodaba olusemthethwandaba lapho alimangalela khona ngesikhathi lize limise ukuba lilunga okwakuqala lingakamxotshi. Luzaphathwa njani ke lolodaba nxa kuyikuthi usephendukile njengokutsho kwena?
Lolu kusaludaba olusezohlaziywa ke zingatsha zebandla njengomuntu oyamukele kuyona impela sonto edluleyo kusazohluzwa ke ukuthi indaba yakhe esemthethandaba ibandla kumele liphathe ngayiphi indlela njalo laye njengomuntu umuntu osephenduka ebandleni uza kuxwayiswa ukuthi angayiphatha ngayiphi indlela okungasoze kulethe ukungazwani phakathi kwebandla.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzathenga amathalakitha okulima azinkulungwane ezintathu lonyaka eMelika. Iphephandaba leChronicle lona lithi abatshayeli bamaroli labomalayitsha bazaphoqwa ukuhlala emingceleni yelizwe okwamalanga alitshumi nxa bengena kuleli bengelawo amaphepha atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane weCOVID-19. Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bakastudio 7? Ndiyabona lapha empeleni lapha eZimbabwe vela silamkhokheli. Angeke ukhuluma ngomuntu olama-70 years uthi wena umuntu ongaphatha abantu akhokhele abantu ikhehla khehla khehla 70-something years. Umuntu ongasacabangi ngukhulu ufanele ukuthi kokhona ayezihlalele epulazini lakhe kumba adle into ethile yamacimbi. Awungeke ukuthi unopresident wena usithi umuntu ofake i-lockdown angakunikanga kudla. Aqede lapha afake i-fine ukuthi wena ugqokanga imaski afake i-fine 5,000. uchuti umuntu ocabanga kahle nalo ayizimbabha yilamthetho ngitho lo wodwa ongawucabanga ngitho ayinamkhokheli vele leli lizwa lilalutho sesikhuluma iqiniso la makhehla langamakhehla vele abantu abangalanceda bangebasincede ngalutho nangicabanga ukuthi laba vaccine lana basidingelayo nabasidingela into zosibulala ngoba vele abayazi into abayenzayo laba bantu abakho khulume ngekhehla thina sifuna abantwana abancane abantwana abancane abasesele ingqondo ezifresh abacabangayo ukuthi ukukhokhela ikwenza njani aya amakhehla la
sele ngenye into nxa ungayazingezama iyabona ukuthi iminyaka yokuvota iseduze and into zimbi kusayidi la one badala noba leyo nto izayo badala aswa nje kuba lula ukuthi any pandemic efika nje uthole ukuthi lesiwezane uhambile lesiwezane uhambile badala they're grown up umkhulu izazini yade zimosha bamoshile laba bamoshe strong bamoshe izo strong those people are not needed nje ukuthi baphase kuthethe elizwe so yabona manje sinxasebethi ukukhuluma sengakhuluma for 40 years beyalo ukukhuluma nayo sebebonela ukuthi abantu sebevulile amehlo into eziningi sezicacile and umnankakhe wakala chance yokuwina ku-2023 yikho befake umzora laphana ukuthi mzora come close kulokhu uhlobohloboze umakhuphe kala power yokuthi ahlobohloboze unyanyisa abantu abaningi from amandebele laphanye amashona manje umzora uzazama ukuthi ancengancenge ukuthi maybe uchamisa azaluka if uchamisa ezojoyina labo bantu ubhayizile it's either they kill him abantu bezapha it's either they kill him ukhona umzora phezulu kwakho labo bunakakho those guys baningi they are a team now they've killed you with nokuyi-enemy nyana nje abazama ukuthi bakwenza ukuthi yi-enemy but ngoba into wabo bakuthengela umzora is their thing umzora lo is their thing umchamisa usesokole for 40 years ukubonile why does he want to give up now
livuka njani kuzo zonke indawo lapho elikhona yeah says ukuthi Britain faka ama-sanction kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla la abangakwanisa ukubusa isitethi ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela laba bantu basibusa ngombhobho abakazi njengakithi ngapha emathebhelelendi vela sibafunda kubabona thina ayi Britain ngayibuye le map izotshengisa amazwe la mabili thina sifunga ukubuswa ngukhayisa umntu wakithi esintwini sesidingeka laba abantu kwanti laba batshontsha kakhulu ngamasela
zanibonani kwamukekithi linjani ngezindawo ngezindawo abantu abakade bakhuluma la ma-sanction ngeqiniso akula muntu ongawuboniyo umbuso omubi okamnangako laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu empumeli kakhulu i-ZANU-PF le ama-sanction la ayisikuthi bafakela abantu laba ukuthi babazodla abantu be-ZANU-PF abantu laba lami ngihlezi ngitsho ngithi akula muntu ongawuboniye umbuso okamnangagwa omubi akula muntu ongawuboniye umbuso we-ZANU-PF omubi asikuthi babazonda laba bantu and la bantu labakhala nge-ZANU-PF abayizondi bazonda izenzo zabo ezimbi izinto zabo ezimbi kakhulu laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu elizweni lapha ubona sebe lokho beqhubeka befakela ama-sanction izenzo ezimbi akuna muntu obazondayo laba bantu batholisa abantu nzima kakhulu abantu be-ZANU-PF la and lokho jika beqamba amanga bethi bafuna ukuvusa ilizwe amanga asegcekeni akuso abantu abangavusa ilizwe labo and akuso abantu abangakhuluma ngempilo zabantu ngoba vele ilizwe libuliwe yibo ngokusela babo ngokukhohlakala kwabo langokutshontsha ilizwe manje babekhala ngokuthi ama-sanction ekhitshwe kodwa stili abantu akula muntu ongaboniyo into abazenzayo buka manje amalunga awe-MDC aboshwa kangaki ngenyanga nje kuphela singabala umnyaka kodwa stili angithi uyabona vele ukuthi umbuso wakhona vele mobi kakhulu ngala bantu be-ZANU-PF lapo laba akula muntu obafunayo akula muntu obathandayo umhlaba wonke uyabazonda laba bantu abazonda la ukuthi nje bona ikuswela ingqondo kuphela ngoba abacabangi vele kabala ngqondo kwabona
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Australia lithi liphatheke kubi kakhulu ngokugenqulwa kukahulumende okhethwe nguZulu kwele Myanmar libutho. Ibutho lakwele Cameroon lithi baphezulu kakhulu abantu abadinga umsebenzi wokuba ngamasotsha ukuze balwisane labahlamuki. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuzaqala kusasa. UTrump yena uphume esikhundleni ngozibandlela ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden wetheswa icala lokutyotyozela udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende. Udaba lwakhe luzathonisiswa kuphela lanxa sowasuka embusweni. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi ubona izala nkomoni.
Into yokuqala nje siyibonayo ukuthi umthetho wabo bayawulandela. Okwesibili ukuthi kakho ongaphezu komthetho kungakhathalekile ukuthi umuntu ngupresident noma ngubani. Kuyinto enkulu efanele ifundwe ngamanye amazwe ukuthi umongameli welizwe kumele agcinwe ngaphansi komthetho, angaphuma ngaphansi komthetho, ajeziswe, asuswe esihlalweni. Ngabe ekwenze lokho esephuma landeliswe ngamacala njalo ukuze bafunde bonke abanye abalandela ngomva kwakhe ukuthi umthetho uyabusa uzabusa kungakhathalekile ukuthi ngubani ongena esihlalweni waphuma kuso leso sihlalo njalo.
Ubona idale leSenate limfumana elecala yini?
Okwamanje kakubonakali kungenzeka ukuthi uTrump atholakale elecala ngokuba ukuze kwenzeke lokho kuzadingeka i2/3 majority. Ukuze i2/3 majority itholakale kuzadingeka 17 ama-Republican senators ukuthi avumelane lama-Democrats ukuthi uTrump bamthole elecala njengokwetheswa kwakhe icala i-House of Representatives. Kodwa ke ukusebenza kwe-impeachment process ayisiyo mthetho kuphela, kule politiki njalo. Ngakho ke amacembo omabili azabe ekhuluma lama Americans bekhulumela u2022 bekhulumela u2024 besenzela ukuthi bathandwe ngabantu babonakale beyiba bavikela lokho okuthandwa ngabantu. Lama Republicans azabe ekhuluma kakhulu lama supporters ka Trump ukuthi abavotele ngo2022 abavotele ngo2024. Ama Democrats azabe kufuna ukukhuthaza ababo ukuthi baphume ngobunengi baye bavotela ngo2022 babavotele ngo2024. Yikho kunye okuzabe kusenzakala ngaphandle komthetho nje kuphela.
Abebandla lakhe lama Republicans bamalaye uTrump lanxa nje kusobala ukuthi nguye owatyotyozela udlakela olwenzakala edalela ephalamende. Ungathini ngalokho?
UTrump uyesabeka kakhulu ku-Republican Party ngendlela eyisimangaliso ngokuba ubonakale eseyisithixo ndlela thizeni elabalandeli abanengi ababadingayo laba abasafuna ukuqhubeka bese parliamente yeMelika. Ngakho ke usakhonzwa lamanje kuza ngokuya kwesikhathi engasekho enyuzini mhlambe ipower yakhe ku-Republican Party iye iphela, amandla akhe ku-Republican Party aye elokhe ephela. Okwamanje usesabeka, yebo kambe bakhona abanye abangalandaba lalokho abakwazi ukuthi endaweni zabo even uTrump lama-supporters akho ibengafuna ukuthi babuyiselwe bazabuyela, kodwa abaningi bayamesaba kakhulu.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. UZulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka. Impumela yemihloliso ka-Grade 7 izaqala namuhla ukutholakala ezikolo ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphasileyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 olivalelisayo ngontungameli Nkomo.